So we see card descend about VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 14 kumfumfu 2021 ngukhiphi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MTC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izandla.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Wathi bafika phose 192 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula 4,648 elizweni, kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula 132,000 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegciwane le-COVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 125,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu, 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye, 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe uyenza Tshisa Sibanda exoxa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona yena azange ibe khona
ngayo ngayo la.
Akuna muntu ofa ngayo ngayo.
Hayi,
ngayo. Lokugula zange lizwe.
Sezwa nje ukugula esibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga. Oh, Kariyama. Kodwa zange likubone nje.
Hayi.
Vele loko twa ama mask hayi zale.
Hayi
lapha na mapolisa kuphi?
Ha ama mask sasifaka.
Hayi ngiyafaka nje wena ngiyaringi ngiyachisa. Ngiyachisa nje. Kodwa la uthelpha selahlatshwa.
Yeah.
Thatha nje injection i vaccine.
Yeah.
Okay. Amna nje abantonga le midi phela lo kana kubulala noma.
Ngathi bayo wazinga nje azija okay ngathi ngathi watobela mulawo.
Eh?
Ngathi watobela mulawo.
Ekhoka labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asiqoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ibandla le-MTC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba eMaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlela nalo hulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Noku wenza kalenge skati, numemete ya udagela ya masingo. Lapo mkokele wanda le MTC Alliance umunza Nelson Chamisa. E pota pota ule sabelo, e kuluma lo Zulu. Iba ndaleli, letule umbiwe nkunjene ukuma na ye Twitter. Oti, utu njia abanye babo ikutu. Aba chayo nga bakitwa jengela uguba, nga bala njeli bez 1PF. Lapo uchamisa, agarate elu mtangano, leza kamizi. Iskumeza wapoliza usini assistant commissioner po unyati uti, agula mbigo veza uguba, utu njia uano utubatirai, lo atmaya mfamba, ekutu. Kusanda wenza gana poze ufanayo, ena mwana coast point, le pikita, lapo uchamisa hafi njia ukuna nga basegeli bevanda elibusayo. Omele iba ndale 1PF umunza na Patrick Shinamasa, uvumile mtangano ne kuluma le ndatele zindaba uguba. Abasengeli bebanda elibusayo. Bavimbe uchamisa uguba akulume labo. Ngenxa yokuba ibanda le MTC Alliance bathi lalethela ele Zimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli se MTC Alliance. Umnumzana Felix Mafa uthe ibanda le ZANU-PF liyesaba uchamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We the MTC Alliance and the progressive world and civic society. We unreserved
the MTC Alliance siyasola owenziwe yiZANU-PF labantu bayo. Baphikiza isekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni semaswinga.
Pertinent issues with the community.
Umafa uthi ibandla leZANU-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo uyedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZANU-PF. Singakhumbula bake bazama ubulala ubaba uNkomo ukhethwe luka-1980 khonale eMaswingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wehlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZANU-PF uthi akunadlakela eZimbabwe.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MTC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobu udlwangudlwangu.
Engcweti kwezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZANU-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe eMaswingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 nxa efuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu walithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano lungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu. Ukuthi ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama political parties amasha. Yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke ukuthi isi inkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi elomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho luzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawa mabandla ngaphandle kokuthi ke abambane. UZulu wakithi ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi uma kulomanyano kulobumbano, yikho uZulu ke akufunayo khonoko.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezi ZANU-PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana, bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority ngeyokuthi bakhiphe izano. Then from there basebe kwazi ukuthi izano nxa siphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungamastructures angkhona. So it's the only, I think it's yinto e-right ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonani siwine about 5 times ama-elections, noma nje bengakwazi banikwa i-chance. So because of that, ama numbers lawana, ama elections lawana, they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi amaphathi wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF, kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwaniseki ukuthi arigwe, vele babengasakwanisi ukuthi bawarige. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi ama parties ahlangana. Njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance, iMDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebhuleleni ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe, kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo iKansili yakoBulawayo yomukela izipho zendawo zokulahlela izibi ezamabhini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane, uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku-15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wonalo we-cancer of the breast kungelambadalo. Kube kanti ngokufanayo sixwayisa nge-cancer of the cervix, ne-cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, i-Sana Press injection, e-family planning, amaphilisi awe-secure anathwa ngomama abamunyisayo, i-loop liyabe lokuthola mahala, le mfundiso nje yonke lemibuzo elilayo, wozanini sizo kwayisana sindawonye.
UGwasa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane onayo, yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council, we do ama examinations, singahlola sesukurefer kuma organizations asebenza lawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo, ezayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane leBulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane leCouncil ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulayidok namhlanje uhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekane labomama. Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya leMelika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzaxoxisana noBiden ngezombusazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eleChina lithi lizakwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. URia William Nyuyata odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso yeCrowned Women South Sudan.
Imota yosaphethe isikhundla somkhokhi wenhlelo zebandla le-MDC Alliance kuhlangothi lwabatsha uMnumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijawe yagqekezwa ngabaqotshengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaya kwezimota ezikhapha umkhokheli we-MDC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu soluthiye abantu bezibuza ukuba kusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Joyce Ngwenya endawonye lolandela ezombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kuzoba nzima baba kutsho ukuthi kulolu khetho lwenu ngoba makathi esisasalele nelithwizwe lithe kuma-elections sokuqala ukuba no-violence enjengaleyo kutsho ukuthi siyahlawule sesikhathesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla athengisa ukuthi azimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna ukusebenzisa udlwangudlwangu kakhulu ibandla elibusayo. Sinaze ibandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathike lalo eliphisayo alikho msulwa la kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zolusondela zolusuba seduzane sizawonisebezabhota.
Ye, Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ungasikhangele sokwenzakile?
Ya, ngaphela kwakatesti nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqansi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-Israel zezimbawo ziyokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-FBC laba lezi mali zakhona kula ibandeli ibusayo ngiyathatha naphakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle so yikho ngibona ngathi okwakhathi esindiye abantu ngakhuluma nesapho abasathi lokhu nje kuyathengisela nje ukuthi ye akwakule kuqhuka kwengqondo mayelana i-violence kabudlwana kodwa asiyethi ukuthi kuzakwenzakala ngoba asikangeni akasizi.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile, ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ye, kungaba njalo baba, ngoba iqiniso ipha ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalendlela baye batholakala emaphandleni. So ma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MGC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu. So ma besethuka bazorejecta ngokwenza ukudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MGC ukuthi lingayifiki ebantwini babo, ngoba bayazi ba-MGC ingafika emakhaya, abantu bemakhaya ma bengayithathi i-MGC bayibhodele i-ZANU PF kuyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya. So i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo and they are not convince abantu sebenzisa udlame okuthi yinto embi kakhulu kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi i-MGC ikhambele emakhaya.
Ye, mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibona ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC Alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe, ukubona njani wena
ke? Phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek singaze sinandelele i-public media i-ZBC amakolotsha ngizenduna kungathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kuluphande ngenxa yokuthi bona vele bayabathetindawo bayazisola ukuthi singathi siye ekhethweni bayabonaukuthi bayatshintsha izithelo zokhona ama-result ye bengabe be-eploa lengomawazi lapha amasevi bengabe betshengisela ukwethuka kodwa bona sibile abaqondane lo khankaso o-president lama-structures e-ZANU PF vele bayazi balabana labothi wenga labosibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abasoze beyithuke kakhulu kodwa ye bengazibathi bayacwayicwayisa kodwa
ye. Mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonokhu engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo kodwa lukhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukachamisa analo ebantwini bakhe ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu suka kukhetho oludlule luka-2018 ngendlela okwabhodlwa ngayo nakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuyiphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC Alliance kodwa athi ibandla likachamisa bakho ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kuthonjela kwe-ZANU PF lilakho ukunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF ayivele ngayinqobe i-MDC siyakwazi khona lokho konke okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek uphithila zigumba uyahlale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqila esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lowo wakwafika e-Zambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazimisise ngibona ngathi ngoba phela anti siyazi ukuthi kula ama-ejwet ama-polling station bebebhayiza nje ama-police station abaningi bebengayikhona so ama-numbers akhona ayabe emaningi kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine kodwa ukuqoba i-MDC Alliance kayinqobi ngoba inqobile iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ilenhloni beyisaba ukugqila.
Umzana Joyce Ngwenya, yingcwedi ecubungula ezombusazwe bexoxa endawonye lolandela ezombusazwe umnumzana Cassius Mpofu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Kwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakole Melika.
Aliza patisa abohlobo lweRohingya kwele Bema labaphandle walelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million. Ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane ele Bangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule la mazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali ngamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye 1.5 billion dollars kusukela ngoNcwabakazi womnyaka ka 2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni leCox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende wele Bangladesh lo Zulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakwele Bangladesh. Kumbiko ophathelane nokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olweState Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakwele Bangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kwele Bema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko oyethulwe nguhulumende wakwele Melika. Siyangakehlukana nesihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungelamhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Woli balelisayo ngiGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.